usipho lolu kade likhona eDurban emalangeni adlule selukhona lapha eGauteng eJohannesburg kakhulu. Kuzwakala engazathi sebeqalisile ukutshengisela bengabantu abakhonona kakhulu ngokuthi kulama-foreigners abathathile imisebenzi yabo. So kuzwakala engazathi bakhona abahlukunyeziweyo namhlanje eJohannesburg emini bathathelwa iTS motor. Lo munye oweZambia uzakala ngazathi bamdabulela i-passport yakhe. So kanye udiko lwankhona selusejoburg akwaziyothulisa nemethera yini kumbe i-under control okwamanje that yomaripota sewathelile.
Ubona ngazani akusezokumemetheka kumbe kamemetheka?
Kungamemetheka ngoba inkokheli ye-South Africa abathathanga isinqumo esiqinileyo against indaba leyo. Njalo sithola imbiko evela from ama-politicians engani bayakhuthaza ukuthi lokhu kwenzakale, ikakhulu sima sikhangela isikhathi esikiso sikhangelane lokhetho e-South Africa. So mbone ngani abaningi batshela abantu into abangafuni ukuyizwa, ikakhulu ngabhata ama-foreigners bedinga ukuthi bevotele. So kule nkokheli eziningi e-South Africa ehlanganisela imongameli welizwe abakhulume kakubi against ama-foreigners emalangeni adlulileyo, okuyiko okuqalile indaba le. So indaba engamemetheka ikakhuluma bengasasukumanga bakhuluma against it masikhangele ubukhokheli be-South Africa. So ama-chances okuthi kumemetheke ba very high okwamanje ngoba sikezwa anything okuphuma kibo okwenza ukuthi indaba le isose kumbe ikhulumisane kumbe kuphele njani.
Alesabi yini?
Hayi, abantu bayesaba asozivekele ukwesaba ngoba kukhanya this is actually out of hand. Imagine ma bengakutholana lo muntu esendleleni eyedwa labitana amapolisa efika kuyazokuthuleta kwesinye isikhathi vele balahlekela impahla yabo. Masikhangela umuntu oselahlekele i-passport, siyakwazi amanye amazwe kakhulukelede leZimbabwe uze umuntu ethole i-passport ise process enzima kakhulu. Bayesaba abantu kulahlekelwa impahla yabo langempilo yabo lakhona ukulimala nje basengozini kakhulu. So abantu bayesaba ukukhuluma iqiniso.
Singathi-ke lingazivikela njani kumbe vela kucabanga khonokho?
Kuke kwahlala umhlangano, I think i-diaspora forum or something, abantu abahlanganisa amazwe amaningi bekhulumisana lohulumente we-South Africa. Khanya kule zinqumo eziphumileyo lapho ezimelele ukuthi zi-implemente, abantu balinde konoko nje ukuthi umhlangano lo ohlaliweyo naloko okuvunyeleneyo maybe kunga-implemente. Unfortunately ngani kuzathatha isikhathi kumbe sekuthathe isikhathi eside kakhulu kungakayimplimentwa kumbe kuyehlula ukuthi kusoze indaba leyo akwaziwa ukuthi okuzisayikuphi sibili ngoba kukhanya kule confusion eningi.